Endabeni zethu namhlanje lilo Mike Hove. I-Commission ebona ngezokhetho e-ZEC iba lomhlangano lentathelo yezindaba isethula ugwalo loluhlu lwabalelungelo lokuvota i-voters roll. Kubhalisa abantu abangamashumi amabili lantathu ukhetho lokudinga umongameli ekuhlaleni kwedale le-Nominations Court izolo. Izalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sezethule ukukhathazeka ngobuningi babantu abafuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni oluzayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi yena akelisabi iqembu le-FC Platinum ngoba abafana bakhe bedlala ngcono nxa bedlala lamaqembu athanda ukuphathelana ibhora. Kuhlelo Woza Woza Friday lamhlanje sinomculi uBekezela Nkomo. Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukwanda kwababhalise ukuncintisa kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakhansila. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yesithi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 9:09 a.m. 4930-15580 laku 6080 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.